sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamgela emsakazweni we Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 21 kunhlolanja 2025 ngotaba kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje. Amapolisa athi adinga intatheli izindaba yephephandaba elizimelele Newsday oBlessed Mhlanga odume kakhulu kulezi nsuku ngengxoxo zakhe lowalwa impi yenkululeko omnumzana Blessed Geza othi umnankagwa kumele asuke esihlalweni. Abatsha baveza imbono etshiyene ngokunanza usuku lweNational Youth Day. Namhla lusuku lweInternational Mother Language Day olukathekisa ulimi lukamama. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa athi adinga intatheli izindaba yephephandaba elizimelele Newsday oBlessed Mhlanga odume kakhulu kulezi nsuku ngengxoxo zakhe lowalwa impi yenkululeko omnumzana Blessed Geza laye odinga ngamapolisa emethesa amacala abalisa elokuthuka umongameli Masemnangagwa elokuphehla odlakela kanye lelokutshontsha. Isikhulumeli samapolisa uCommissioner Paul Nyathi wethu le umbiko namuhla esithi uMhlanga wephula isigaba 164 somthetho weCriminal Law Codification and Reform Act isahluko 9.23. Lanxa uNyathi engacacanga ukuthi uMhlanga wenza kahle kahle isigaba somthetho lo sibanzi njalo sigoqela ukutshotshozela odlakela. Umhlanga yena wethu le umbiko enkundleni ye-X esithi ukhulumisane loNyathi namuhla emazisa ukuthi uza kuya emapholiseni ngomvulo ngoba okwamanje akezwa kuhle emzimbeni. Iphephandaba leNewsday lithi isiphathamandla senkampani yalo e-Alpha Media Holdings umnumzana Kenneth Mafukidze laye ubiziwe ngamapholisa. Umhlanga uqhube ingxoxo loGeza ezilokhe zisemlonyeni yabantu abanengunsukane ezedluleyo lapho uGeza aveze khona ukuthi yena labanye abalwa impi yenkululeko abangamalunga ebandla leZANU-PF abafuni kuzwa ngokuqheliswa kombuso kaMnangagwa esithi bafuna asuke khathesi esikhundleni ngoba ekhohlakele. Izo lamapholisa anqolonge unkosikazi kaGeza ambuzisisa ngokuthi umkakhe ungaphi. Sixoxe lomqondisi wenhlanganiso yabahleli beZimbabwe yeZimbabwe National Editors Forum umnumzana Njabulo Ncube yena othi ukudingwa kukaMhlanga ngamapholisa yikumhlukuluza ngezombusazwe yokusobala.
Thina njengentathe zindaba sibona ngani bamethusela ukuthi engavezi lolu daba. Udaba lolu yilo solwenze abantu thakazelele umsebenzi yentathele zindaba. Yilo udaba olusegudwini kungasuye uMhlanga uZulu kweleZimbabwe langaphandle bebengesoze bebe lalo ulwazi lokuthi uma uvethi kulothuthuva. Thuthuva lolu siluzwe ngama-interviews uMhlanga awenze leyo vethi lelo obaba uGeza. Kuyasimangalisa ukuthi intatheli zindaba ezikhipha ulwazi olungaka senguye sekudingwa ngamapholisa. Thina sikubone ngazathi iwekhisela kungakhitshwa izinto uhulumeni angahambelani kahle.
Lina njengentatheli zindaba lingathi kuyalethusa yini, kuyaliphambanisa lani emsebenzini wenu na?
Kuyasiphambanisa kakhulu, kuyasethusa njalo ngoba ukhumbula ukuthi kubuya ngamalanga ambalwa intatheli zindaba zihlanganele upresident uMnangagwa yenathisana itiye amalanga amathathu amane adlulayo esibona intatheli zindaba isidingakala. Ukumile yena umongameli wathi yena uyi-constitutionalist. Ungakhangela i-constitution eZimbabwe ilayo indawo lapho egarantiya khona umsebenzi kontathele zindaba i-freedom of expression. Kuyasethusa ukuthi abantu kade behlezi benathisana itiye sokuthe kwathini ukuthi namuhla sokukhanya sokudingwa intathele zindaba. Yikho ngithe ngaphambilini kutho ukuthi khona kule nto abangafuniyo ukuthi siyizwe ikakhulu ngemva kwalokhu okuveze ngobaba uGeza. Ungakhangela uzakuthola ukuthi khona kungabe ngesikhiwa bathi ukubotshwa lokudingwa kwaba uMhlanga ngoba politically motivated. So now politically motivated, we have said to intake zindaba azisoze zifanise ukusebenza nje ngoba kukhitshiwe iphosta kwakhitshwa le-ayipa ikhona imithetho abayisebenzisa nganqwele ukuthi lesibani.
Umnumzana Njabulo Ncube ngomqondisi wenhlanganiso yabahleli beZimbabwe yeZimbabwe National Editors Forum obexoxa ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7 SRN. Sehlulekile ukuxhumana lesikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi ukuze achasise ukuthi uBlessed Dimhlanga wethe swacala bani kahle kahle.
The Voice of America.
Namhla umhlaba wonke unanza usuku lwe-International Mother Language Day oluqakathekisa ulimi lukamama. Umanyano wamazwe omhlaba we-United Nations uthi usuku lolu lunanzwa ngesikhathi sezitshabalala ezinye indimi kwamanye amazwe. Uthi ulimi lukamama luqakatheke kwezemfundo, ezamasiko, ezentuthuko lokunye, ngakho-ke kumele lulondolozwe. Emhlabeni wonke jikelele kule ndimi ezedlula inkulungwane esisitshiyangalombili 8324 eZimbabwe kusetshenziswa ezedlula ichumi lasithupha. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs weStudio 7 uxoxe loThandeko Zinti Mkandla, ingcwethi kwezamasiko njalo oyengumphathi wesikolo seGwanda Secondary School.
Luqakatheke kakhulu Dube labalaleli ngoba umntwana uvele esuka ekuzalweni esesisweni sikanina aphume akhule ukhuliswa ngunina. Phela ulimi kaluhambi lodwa, luhamba lamasiko, lembali, lemikhuba yabantu. Uze umuntu abe ngumuntu opheleleyo kumele azi imvelaphi yakhe okugoqela imbali, amasiko, ulimi namazilo lakho konke nje ukuthi azabe ngumuntu opheleleyo. Kuqakatheke kakhulu ukuthi ulimi lomntwana olungolukanina luqakathekiswe ngoba yikho okunye okubumba ubuntu bomuntu.
Kodwa kuyenzani okunye sokuthabalala baba Mkandla, kwenziwa kwini?
Kwenziwa yikuthi umhlaba usuwabho ngupitipitikana nje kwahlangana abantu abalemikhubo etshiyeneyo lezizwe ezenza izinto ngendlela ezingahambelani labanikazi bendawo labo ababekhona. Yiko kwenza ukuthi kuguquke khona lokhu lokusabalala emazweni njengoba lani liphethe yakhona ngapho. Abantwana sebethatha le mikhuba yakomakhelwane lezinye izizwe kube sekungathi kuyalahleka. Kanti-ke labanye abantu bafundile bacabanga ukuthi ukukhulumisa abantwana isiNgisi lanezinye izinto labothelevishini kwenza umntwana abe ngumntwana ongcono. Yikho okuzabangela ukuthi abantu bakhule bengelabuntu obuphakamisekayo obulohlonzi.
Ye kuvuselelwa njani ukuthi kungathabalali indima eziningilezi?
Umlando ukithi thina abazali nxa sizazi ukuthi singobani singakulungisa khona lokho. Nxa thina sizigqaja siziqhenya ngokuba yithi kwethu, asoze sivume ukuthi abantwana bayesithathela imikhuba yakomakhelwane bayelethe lapha egumeni. Njengalokho okunye sesikubona ukuthi kanti ozala omunye ngobani? Umzali uzala umntwana ngoba umntwana ngiyosezala umzali. Indaba iyithi njengabazali laba okumele bagcine amasiko abantu njengezinduna labadlisa labosobhuku xa labo bengabakithi, ngoba labo sobhuku abanye sebangabe emzini ngabasazihlubi ngezinto lezi. Lo hulumende okhona nxa enguhulumende kahloniphe inhlalo yabantu abathiyeneyo elizweni lakhe.
Lo ngumnumzana Thandeko Nsinti Mkandla, ingcwethi kwezamasiko esintu njalo owake waba ngumphathi wesikolo seGwanda Secondary School, obexoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseGwanda. Sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafithane. Abalwisana lohulumende weSudan abakubutho le-Rapid Support Force kubikwa ukuba sebebulele abantu abaningi esigabeni seWhite Nile, ikakhulu endaweni ezibalisa eye-Al Jitaina lapho abehlulwe khona libutho lelizwe. Inhlanganiso ye-Preliminary Committee of Sudan Doctors Trade Union ithi kubulewe abantu abedlula 433 kusukana ezedluleyo. Umkhokheli wakhe Israel uMnumzana Benjamin Netanyahu uthi uzajezisa kabuhlungu iHamas uma ingabanikanga isidumbu sikaShiri Bibas owathunjwa ngo-2023 wabulawa labantwana bakhe. IHamas inike ele Israel isidumbu esingayisiso sikaShiri Bibas kuyena liviki. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kweziphathelane leMelika, uMongameli Donald Trump weMelika labanye bakhe abeArgentina, Slovakia leItaly bakhangelelwe ukukhuluma emhlanganweni osaqhubekayo eConservative Political Action Conference kusasa kulandela ukuvulwa kwawo izolo. Namhla bahlonitsha abakhangelelwe ukukhuluma bagoqela osanda ukukhethwa kuba umholi womsakazo weVoice of America unkosikazi eCarol Lake. Umhlangano lo osungulwe izolo ngumsekeli kamongameli weMelika uMnumzana J.D. Vance ukhangelelwe ukugqitshwa kusasa. Ukuhlaziyalo ludaba sithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxele uMnumzana Tim Moringai ingcwethe echubungulayo ezombusazo ohlala khonapha kweMelika.
I-meeting le e-CPAC iqakathekile ngoba yiyo eloba phansi ukuthi i-Republican Party iza kuyenzani in the next 2 to 4 years. Ngoba bayakwazi ukuthi vele kathesi sokuyisikhathi sokuthi bakhangele ukuthi umuntu ozaba ngumongameli in 4 years from the Republican Party, lama candidates lawo aba angathi afuna ukungena kuma races abe khona in the next 16 months ngobani, and ukufaka lona ithuba lokuthi ama agendas for i Republican Party ngawapi. Mina ngibona ngathi uMongameli uDonald Trump uzakhuluma ngendaba zoku achieve what he's achieved in the first 3 weeks owaye ukukhuluma during the election, sikhangela njenge immigration, ama tariff, loku ehlukuluza i-government or ukutshintsha the way that Washington DC has been operating for hundreds of years. Yena uMongameli uTrump uthi wanikwa lona lelo cebo ngabantu because bamnika the majority vote and the lama states amaningi. So inkulumo yakhe kaTese I think kuyabe kukhulunywa ngendaba zokuthi what he's achieved and what they are trying to achieve. Ngibona i-birthright citizenship is another hot topic esivalelwe yi-appeals court, so ngokunye azakhuluma ngakho.
Njengoba uMnumzana J.D. Vance esevele waba umqalisiziba lapha, kuyini okunye singakubona kulandela kwabanye laba abazakhuluma?
UMnumzana J.D. Vance sabona ekhuluma esithi yena government kaTesi ihamba kuhle and banikwa bona ilokhu besithi mandate yokuthi batshintshe uhambo lwe-politics lapha in America. And sibona ngathiwa kathesi songathiwa sokule confusion in Europe and le ndaba ye-Ukraine le-Russia, so khonokho lakho ngathiwa kuyi-challenge. But hayi, i-CPAC is a way forward for i-Republican Party, so okwakathesi sithi sizake sibheka nje ukuthi baza kuhambisa njani njengoba all his cabinet nominees ngathiwa sebefakiwe in place.
Lo ngumnumzana Tim Moringai olandela ezombusazwe obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 eseOhio khonapha eMelika. Sike sizwe imibono kahulumende weMelika. Esinye isizalwane seMelika ebesibotshelwe ize ngaphandle kwelizwe sesikhululiwe. Sekulezizalwane zeMelika ezilitshumi lanye esezikhululiwe kusukela ngesikhathi uMongameli Donald Trump engena esikhundleni ngoZibandlela. Isizalwane seMelika lesi esikhethe ukungaziwa besibotshwe labanye ababili eBelarus. Ukukhululwa kwabo kuza kulandela ukukhululwa kombalisi weMelika uMark Fogel owakhululwa mhla ka-12 kuyona linyanga eRussia. UFogel Merkel wakhuluma lwa ngesikhathi kukhululwa isizalwane seRussia ebesivalelwe eMelika sisethe somlando wenkohlakalo. Isiphathamandla laseMelika esibona ngokukhululwa kwabathunjiweyo uAdam Bola uthe omunye wabathathu abakhululiweyo laba yintathelizindaba yeRadio Free Europe, Radio Liberty uAndrei Kuznek obevalelwe okweminyaka edlula emithathu eBelarus. EleBelarus elidlelana leRussia lile mithetho encindezelayo ukwedlula eyamanye amazwe, njalo lile zibotshwa zezombusazwe ezedlula inkulungwane 1200. U-ambassador Bola uthe ukukhululwa kwezibotshwa eBelarus kwenziwe kungela sivumelana sokutshintshana izibotshwa. Uthe abantu laba bakhululwe ngenxa kaTrump uqakathekisa ukuphendusa ezizalwane zeMelika, njalo amanye amazwe ayakulalela lokho. Ngakho-ke ngibona sengathi okwenziwe ngumongameli weBelarus yikuzama ukuguqula obekusenziwa nguhulumende wakhe, ngoba esazi ukuthi umongameli weMelika ufuna ukubisela ezizalwane zelizwe lakhe ekhaya. U-ambassador Bola uthe amazwe ahlakaniphileyo awameleli ukuthi sicele ukukhululwa kwezizalwane zethu okungenziwa ngamanye amazwe ukuthi abe lobudlelwano obuhle lomongameli weMelika ikukhulula izizalwane zaleli lizwe. Ukubeke mgceke lokho, isikhulumeli seWhite House uCaroline Leavitt uthe ukukhululwa kwabakade bevalelwe eBelarus kunqoba okukhulu esithi kwenzakale ngenxa yokuba umongameli Trump ulesipho sokuxoxisana labanye. Ephathiswa ngohulumende weLithuania, umsekeli kamphathintambo ohlangothi lwezokudlelana lamanye amazwe uChris Smith uhlanganele izibotshwa lezi eBelarus wasesiyalazo eLithuania. Uthe ukukhululwa kwazo kuyimpumelelo enkulu elethwe izinqumo zikamongameli Trump. Kumbiko wakhe umphathintambo ohlangothi lokudlelana lamanye amazwe umnumzana Marco Rubio ubonge eLithuania ngokuphathisa, njalo wagcizelela esithi siqhubeka sizinikele ekukhululweni kwezinye izizalwane zeMelika eseBelarus lakwamanye amazwe. Sikhuthaza ukuthi kukhululwe izibotshwa zezombusazwe ezifika phose i-1300 ezisentolongweni eBelarus. Yimibono kahulumende weMelika. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Kulokufuthelana phakathi kwabatsha abasekela ibandla lezomthetho labaphikisayo ngokunanzwa kosuku lweNational.
Studio 7 linjani basaza abahle? Hayi, okhulumayo uNdebele from Kakhas Protest for Change. Hey, bakithi siyakhala thina nje, especially ngapha thina eMathebeleland siyezwa zonke nje into ezikhulunywayo la. Thina abantu beMathebeleland vele futhi nama singazange sanquma ilizwe lethu laphana, ngeke sisithole vele ukuphumula. Ngeke sikuthole ukuphumula ngoba into engiyibona isenzeka laphana kithi eMathebeleland siyacindezelwa laphana. Singakhuluma sithini thina sonke nje eMathebeleland, sikhulume yonke into kumbe kube yini esingakutsho. Okusele ma singazange sathatha eMathebeleland laphana nasiyimthokazi, ayikho vele into engasisiza laphana thina. Yonke izinto ezikhulunywayo zezandifiye strategy konke lokhana abakwenzayo bazibenefita bona bodwa konke ngale labantu abenu.
Yes, sanibonani, sanibonani, sanibonani kuStudio 7 okhulumayo nguJay Moyo. Ngajabula le audio mayingafundwa. Kanti mina bengicela ukuthi ngike mbe mbuze oba ngabe bekhona abakwaziyo. Kanti iSadiki eyake yakwenza kwalunga kukuphi? Ngoba kwabuya ngokhetho olweZimbabwe kwehlula. Manje nansi impi yale ihambila kulalutho lokho kubulawana. Kanti yona iSadiki kukuphi? Lapho yake yahamba yayenza izinto zayenzeka. Besicela like lisibuzele kwabaphezulu ngabo.
Njani Studio 7, njani Studio 7, thanda kudlulisa lokhu Studio 7. Kunesikolo laphayana iselo wakho lokuthiwa iSigombingo School esincisha abantwana ama results ka grade 7.
Labo ngabanye babalaleli be Studio 7 besipha imibono yabo.
Zimbabwe.
Kulabatsha abathakazelela usuku lweRobert Gabriel Mugabe National Youth Day abathi luthuthukisa ubuntu babo kanye lenhlelo zokuziphilisa, kube labanye njalo abaluchothoza besithi kaluncedi lutho ngoba akulanto ebambekayo ephuma emkhosini okunanza usuku lolu olwalusaziwa ngokuthi yi-21st February Movement. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcwele.
Kulokufuthelana phakathi kwabatsha abasekela ibandla lezanu PF labaphikisayo ngokunanzwa kosuku lweNational Youth Day olunanzwa minyaka yonke ngoNhlolanja. Lonyaka umkhosi lo uqhutshelwe eZimbabwe International Trade Fair Showgrounds koBulawayo phansi kwesihloko esithi Empower Youth Secure the Future. Obekhokhela umkhosi lo uFreedom Murechu okuhlangothi lwabatsha kubandla elibusayo uthi luqakatheke kakhulu usuku lolu. Kodwa abaphikisayo bathi usuku lolu luqakathekiswa libandla leZanu PF. Unkosazana Nicole Ngwenya okubandla leZaphu ngomunye wabangahambanga emkhosini lokobulawayo njalo ongahambelani losuku lolu.
Kuningi okwenza singalazi usuku lwakhona ngoba njengamayithi kuJesu khathesi ungachiya okwenzayo umsebenzi okuncane khokho okwenzayo lapho oyabe usebenza khona uzazuzani khona ngale lapho oyabe ususiya khona ezitha i-TF futhi uhlezi umelele iziloganda ama-speech ukuthi uzodla i-2-piece ye-chickenini eyaphela ususiya ethoilethi langase litshonile.
Behlukene imibono njalo abatsha ngokufiswa ngamanye amalunga eZanu PF afuna ukuba kuguqulwe isisekelo sombuso welizwe ukuze umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028 okugqitshwa khona umbuso wakhe. UMurechi uthi bayakusekela lokhu loba uMnangagwa esithi uzasuka embusweni ngo-2028.
Itole yaso ngoba sakhula bendenzana zentabani babe sithiwa sokukhokhela abantu abadala kodwa indlela ibuzwa phambili kunjani akulalizeli ngabuswa ngontanga abantu abadala phambili sinontanga silandele ukudevela kaumphango kunjani abadala basebenzisa i-experience lathi singafunda xa bengasekho zabakhokhela
abaphikisayo bathi kulihlazo okuzanywa ngamanye amalunga ebandla leZanu PF afuna ukuba uMnangagwa aqhubeke esembusweni kuze kuyefika umnyaka ka-2030. UBenoni Ncube olwela ilungelo loluntu uthi akumelanga uMnangagwa ahlale esembusweni kungafika umnyaka ka-2028.
President ufuna ukubusa kuze kufike u-2030. Into engiyibona engavumi kakhulu phezu kokukhuluma labanye abatsha, sibona kuvuma ukuthi umuntu abuse adlulise okusemthethweni. Singatsho nje nxa ukuthi sithi asisobantu bezanu PF.
Kulabanye abahambe emkhosini wanamuhla akade befisa ukusondela duzane loMnangagwa, omunye wabo nguSihle Khumalo osakhulayo ofunda emzilikazi. Esethula umbiko wakhe emkhosini lo, uMnangagwa ukhuthaze abatsha ukuba bengathathi izidakamizwa. Usuku lwabatsha lwathi lusungula lwalungolokunanza ilanga lokuzala lowake wakhokhela eleZimbabwe umuyi uRobert Mugabe owagenqulwa libutho ngomnyaka ka-2017. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ichi waza Friday my darling waza Friday umsebenzi
kuliviki kuhlelo waza Friday silomculi womdumo wabasakhulayo wepiano uFortune Muzamba odume ngegama lakhe lokucula elithi FT ocula ekobulawayo. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisaspan.
UFT ungene ngomculo wakulezi nsuku wamapiano othandwa ngontanga.
Igama lokuzalwa nguFortune Mzamba, ngikhulele eDingani, indawo engathi ngenza yonke into nje. La ngaqala ukucula ngu-grade 3, ngicula ikwaya. Isekondari yami ngafunda eDamba Secondary School. Kuqala kwami ukucula ngokupheleleyo ngaqala ngonyaka ophelileyo.
Dali wami wena ungadlali ngothando.
Njengomculo osacacileyo FT uledlala te lilodwa aliphekileyo uthi yonke into uyazenzela.
Ngiyazibhalela ngiphinde ngiziculele. Kuleli dlalade linezingoma ezingu-9. FT usebenzela abanye ekuphekeni umculo wakhe ubonga abangani bakhe abamenza wathanda ukucula
ababizwa nguTalent Ndlovu, Elisha Ndlovu, Khuzani Nyoni noSibonelo Mkhwanazi. Abantu engisebenza nabo emculweni uSiyabonga Dongwane noRulan Peace.
Uyatholakala emakhasini oziba zeFacebook, YouTube, Instagram lamanye. Abafuna umculo wakho bakudinge ngaliphi igama FT?
Uthi FT vocalist. UFT ngu-F no-T no-double E. Phinde njalo ngithi 07 38 33 53 50. Ngiyabonga.
UFT nguye umculi wamapiano obulawayo besileyo kuhlelo woza Woza Friday. Libe lempelasonto enhle. Igama lami Jesus Dani.
Sibonge uEzra Jesus Fanda obexoxa lomculi uFT kumculo wakhe laphana kuLive Talk lingakhohlwa uhlelo liyalandela. Namhla sixoxa ngosuku lweNational Youth Day. Singekehlukani ke sikhangeleke ebezixoxela namhlanje. Amapholisa athi adinga intatheli zindaba yephephandaba leNewsday uBlessed Mhlanga, yena obedume ngokukhuluma lomnumzana Blessed Geza. Okwanamhlanje siligqiba lapha, lisale livalesayo mdaba kancoko.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.